aba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chana njani mthakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomgqibelo omhla ka 22 kunhlola nja 2020 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, abasekeli be-MDC ababili bamiswe enkantolo namuhla besephezwa icala lokuphehla uDlakela. Osungula iqembu le-Black Mambazo uJoseph Shabalala ungcwatshiwe namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kula malunga ebandla le-MDC amabili athi umnumzana Makomborero Haruzivishe lo mnumzana Alan Moyo abamiswe emthethwandaba kamantshi namuhla besetheswa icala lokuphehla uDlakela. Ababili laba babotshwe ngolwesine, lamanye amalunga ebandla labo edlula amatshumi amathathu kulandela ukutshengisela abakwenzayo eHarare. Umanje uthe uMakomborero lo Moyo baphenduke emthethwandaba ngomvulo. Okwamanje baqhubeka bevalelwe. Sixoxele siphathamandla se-MDC uDokotela Nkululeko Sipanda.
Mbone ngani mina uhulumende uzama ukuthi ethusele izizalwane zeZimbabwe ngodaba lokuthi zingayenza njani umsebenzi wazo zilandela amalungelo akusisekelo sombuso welizwe. Ngalokho angibona ukuthi uzaphumelela ngoba kukhanya ngani izizalwane zeZimbabwe ezinenge sezizimisele ukuma ziqondisa njalo zisenza esingakuthi yikuprotekta isekelo sombuso welizwe kuyiwa phambili. Ngibona ngani amapholisa le mthethwandaba la asetshenziswa nguhulumende wezanu ayazikhohlisa njalo enza iphutha ngokucabanga ukuthi ukwethusela abantu lokudlala ngesikhathi sabantu kuzethusa abantu. I-MDC kunje nje sikhulumile amalunga amaningi kakhulu asejele anikwe iminyaka eminingi kakhulu kubo Kami Prison lakubo Chikurubi Maximum. Mbona khonokho kakukabuyisela abantu emuva ekuthini bazimisele ukumela elizwe labo njalo ukuqondisa lokho okuwoniwayo. Ngalolohlobo uhulumende nokufanele aziswe njalo azi kahle ukuthi udlala ngesikhathi, akukho uhulumende emhlabeni jikelele osowenelisa ukuphumelela ngokubambelela abantu ngale ndlela efana naleyi kuqina kuphelele nje kuphela.
Ukubotshwa elikwenziwayo lokhu akusoze kwethuse abasekeli benu yini bengabe besaphatheka kunhlelo zokutshengisela eliziqoqayo?
Never. Ngodaba lokuthi phela abantu sebesazi ukuthi ilizwe leli sokufanele silikhulule liphakathi kokuvimbezelwa nokubambelelwa ngabantu abalotshwani abahuqula izinotho njalo bedinga ukudubeka kukaZulu. Ilizwe leli sokufanele silikhulule loba kutshisa phansi kumbe kutshisa phezulu. Siyazi njalo ukuthi bakhona abasesipholiseni labasemasotsheni abangakuthandiyo khonokhu abazatshela bethi hayi ngeke lihlale nje lidlale ngoZulu ngoba ilizwe leli kalisilo lizwe likamnumzana uMnangagwa uChiwenga kumbe laba abakhokhela amabutho. Leli lizwe lilizwe lamahlabezulu, lizwe leZimbabwe. Njengamanye amazwe wonke izizalwane zelizwe nxa zingasuka zizimisele zithi zona sezifuna ukukhulula izwe kusuka kwenzakale khonokho. UPresident Chamisa namhlanje uphume eMashonaland Centre eBindura ekhuluma namahlabezulu amtshele lokho okufanayo ukuthi bona asezimisele kutshisa phansi kukhanda phezulu ukuthi ilizwe leZimbabwe once and for all sokufanele libe lokukhululeka, libe lokuthula, libe lengqubekela phambili kutholakala imisebenzi, kungatholakali ukubotshwa kwabantu, kudlaliswa kwamapholisi, kutshaywa kwabantu nokulawa kwabantu.
UDokotela Nkululeko Sipanda, isikhulumeli somkhokheli we-MDC, umnumzana Nelson Chamisa. kasenelisanga ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ngalolu daba ngoba ubengadobi umakhale kukhwini wakhe. AbeZimbabwe baqhubeka beyibo abayisilinganiso esiphezulu kunani labo kuza abasebenza kwele Botswana ngokusemthethweni. Lokho kuphume embikweni owethulwe nguhulumende wakulelo lizwe. Kubika intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya.
Kulabo kuza abedlula inkulungwane ezinhlanu i-5347 abasebenza kwele Botswana okusemthethweni. Kuleli nani abayisilinganiso esiphose sifike ingxenye ekhulwini i-48.6% ngabadabuka kwele Zimbabwe. Inombolo lezi zimunyethwe kugwalo olubika ngenani labo kuza abasebenza kwele Botswana oluphuma kathathu ngomnyaka. Umnumzana Mthabisi Dube odabuka eZimbabwe esebenzela edolobheni leGaborone kwele Botswana uthi inani labantu abathola incwadi zokusebenzela kulelo lizwe ngokusemthethweni liyalincipha ngokuhamba kweminyaka.
Abantu abaningi bakhala ukuthi uthola ama-permits akulula. Lokhu futhi kuza ngesikhathi kutshengisa ukuthi ele Botswana lalo libhekane lokuswelakala kwemisebenzi.
Inombolo zikahulumende ezitshengisa ukuthi inani labo kuza abasebenza kule Botswana lehle lisuka ngaphezu kwenkulungwane ezilithumi lasikhombisa i-17,286 ngomnyaka ka-2010 lisiya kunkulungwane ezedlula kancane ezinhlanu kuphela i-5,347. Oke waba kumsebenzi oncedisa abantu ukuthola amaphepha ukusebenza kwele Botswana. Mnumzana Stanley Ncube uthi ukwehla kwenani leli kuveza ukuguquka komumo elizweni leli.
Ungakhangela imsebenzi kayisatholakali njengakuqala. Yikho nje inamba yama-permit holders isiyehlile.
Noma nje ugwalo lukahulumende lolu luveza ukuba sebalutshwana abo kuza abasebenzela kwele Botswana kule nani eliphezulu labeZimbabwe elingena eBotswana ongekho emthethweni. Umnumzana Nkazimulo Bhebhe uthi inombolo zikahulumende azitshengisi inani leli.
Labanye abangena elizweni ongekho emthethweni siyazi sonke isimo ekhaya, ngakho laba we not included kuma-statistics kahulumende.
AbeZimbabwe abasebenza eBotswana okusemthethweni bazinkulungwane ezidlula kancane ezimbili ezilengxenye i-2599, belandelwa izizalwane zakwele South Africa zona ezinamakhulu ayisikhombisa i-700. Ngiwumathin Ngwenya oyindaba ze-Studio 7 Xabron kwele Botswana.
Kuhlelo lwezemaphandleni lamhlanje eZimbabwe linanze ikhefu leRobert Gabriel Mugabe National Youth Day izolo. Abasakhulayo abahlala emakhaya bekhala ngobunzima bempilo abathi bubangelwa ikusilela kwemisebenzi kanye lokutshabalala komnotho. Intothelizindaba yethu u-Albert Ncube usibhalo ludaba ngokugcweleyo.
Iningi labasakhulayo emaphandleni litshona libhoda ngezitolo ngembangela yokutholakala kwemisebenzi okudala ukuthi abanye bahugwe izidakamizwa. Omunye wabasakhulayo laba uZenzo Dube ohlale efumugwe uthi kumele uhulumende asungule inhlelo ezizabangela ukuthi benelise ukuziphilisa lanxa bengasebenzi.
Ngabe i-government ingasinceda kakhulu ngokusinika uhlelo olungaba njengayo lokufuya inkukhu lembuzi lenkomo. Ngoba nanzela isikhathini esiningi sile hlangana lobugebenga obukhulu okusela kwemali langemisebenzi kakhulu kithi lapho.
Umthule Sithabango osuke eStezi yena uthi intanga yakhe iqina iphatheka kubugebengu ngenxa yobunzima bempilo kulezi nsuku. Ngokunjalo uthi uhulumende kumele athathe amanyathelo okulwisana lokuswelakala kwemisebenzi emakhaya.
Uhulumende sifisa ukubana asivulele amathuba emisebenzi, kube lama projects angenziwa anjengokwakha kwamadamu, kuqhatshwe abantu abantsha, intsha ithole imisebenzi iqhatshwe. Njalo sinanzelela ukubana intsha ingathola imisebenzi yokwenza la macala azadida, ngoba sinenzela ukuthi abantu abatsha yibo abagcweleyo ezinkambeni ababotshiwe ngenxa yokuswelakala komsebenzi basuka belingeke bayenze izinto ezimbi.
Iningi ezansi yamaNdebeleni lithi inhlelo zikahulumende kazifinyelele kulumango laloba behlezi bebhalisile ukuphatheka kulezo nhlelo. isakhamuzi sefumoko umnumzana Thembinkosi Dube uthi baludinga usizo kuhulumende ukuze benelise ukuziphilisa.
Mina isigaba esibona engibona endaweni sewat 18 ngibona abantu benika inkomo mahara 15-10 ST banazo izibenza kodwa lapha kithi zothi benzokubhalisa kazibuyi.
Abatsha abayisilinganiso esilijumi ekhulwini kuleli yibo kuphela abasebenzayo. Ukhansila wefumuko umnumzana Ephraim Nyathi uthi abatsha bagcina bechapha ngcele besiya emazweni angomakhelwane abalisa iSouth Africa leBotswana kuyadinga impilo engcono.
Kuqakathekile ukuthi abantu ngabe belama-projects kungabancedisa futhi ukuthi bayayica amabhoda besayilala ngoba bazabe belokhu okwenza.
Isikhulumeli sabatsha kubandla le-MDC ezansi yamaNdebeleni uNkosazana Senzeni Maphosa uthi intsha emaphandleni isemnyameni ngaleli langa njalo iyabandlululwa kwinhlelo zikahulumende eziningi.
Sidinga njalo ukuphakanyiswa ngamaprojekti ayehlukeneyo angenza sibe lesikufakayo lathi kwezomnotho ngokuba sesilawo amabhizinisi ahambelana lezomumo emaphandleni.
Iningi lethu uhulumende wezanu-PF nguye odale ubunzima obuselizweni ngokwehluleka ukuvuselela umnotho nokwehluleka ukuqeda inkohlakalo. Kodwa uhulumende yena uzivikela ngokuthi izijeziso ezetheswa iziphathamandla zakhe lamankampani alobudlelwano lezanu-PF ngamazwe afana leMelika yizo ezibhidliza umnotho. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube.
Sivonge ke insizwa yangakithi uAlbert Ncube ngohlelo lwezemaphandleni. Singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami kusithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala uward 5 esiphunyuka village kochief Skobokobo eNkayi. Yena okubandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sihlaziya uhlupho olubhekane labesifazana kuleyo ndawo ngesikhathi umnotho welizwe ungamanga kuhle.
Hayi, ngiyajabula ukungena emsakazweni. Hey, izini nabantu eNkayi bakithi. Sikhangelane le ndlala emangalisayo. Indlala esinayo impahla zifone ezitolo kodwa akula mali. Impahla ziyadula ngendlela ephezulu kakhulu okokuthi abantu balala bengadlanga kodwa impahla zifone ezitolo. Njalo silenhlelo ezifolisayo thina lapha engikhanewadini yami sifolisa i-WSG. Manje uhlelo lwakhona lithatha abantu abalutshwane. Abaningi basale benjani bengalawa kudla abakutholayo. Njalo lokudla esikutholayo kulutshwana kakhulu ngoba umuntu uthola 7 kg ngenyanga. And sikhangelela ukuthi nokokuthina kathethi ngo-February ukuthi iyaphambili asikwazi ukuthi kuzakwenzakalani. Emasimini lakho akukuhle ngoba izulu liqale lingani. Khona lisina nje kathesi amabele esaqala ukuwalima esewonakele. So singazi sikhulekela nje ukuthi yena la amatha uyamuthe aze avile.
Ngibuyele laphana okhulume ngalabo abanika abantu ukudla ngobani abakhethayo.
Indlela ekwenziwa ngayo kwenziwa ngefanele esibili. Ngoba abantu labana bafika balikuthelele bathi lingaliqambane ngokwazama kwenu ukuthi olambe kakhulu nizami ngokulambelana kwenu iqambe labo bebuza ukuthi ngisinise yini ukuthi kani uyalamba okudlula abanye akukho engingene kunayo elamba yesikunayo. So abantu babe beqambana bangaze baqambana abantu sebethatha like bengaqamba abantu abangu-50 ezilesini athatha abangu-25 athatha imize ngu-25. So yiyo into yakhona ebuthini ababandulula isibili akwenza ngendlela kodwa khona kuthanda ukuthi abanye abantu bayasala ngaphandle. Njalo okwenzakeleyo ukuthi abantu be-WSG laba babuye last year 2018 ne December. Bathi bazanika abantu imali for 4 months, iningi thi December, January, February, March. Azange kwenzakala khona. Abantu banikwa ngo December la ngo-January. Eyamashi imali yabuya ngo-June. Ngo-23 azabisa elo-February labuya ngo-June. Ngo-23 azabisa eka-March. Azange yabuya. Kwaze kwafika u-December 2019. Bathe sebebuya ngo-December 2019 bafika bathi sebenokudla. Imali kayisenzi. Abantu bona ngendlela esenza ngakhona. Bayekele ukukhetha abantu labana abahosi abebezele bebenefitha laphana kuhola amadola. Sithengelana amasawu. Futhi lami umuntu oke wahola idola akufanelanga vive inyeke. Abantu base baqambana ngenxa yokuthi mama lo muntu bengahola. Sikhangelele ukuthi ongazange ahola idola sekumele ahola iyise. Yiyo indlela elikhulu ukuthi umuntu vele wesi esigabeni kutholakale engasabhenefithanga.
Khona lokhu kudla kuyabe kuyikuyini nxa umuntu engatholanga imali?
Ukudla lokhu kade kuyini. Esimanti ngo-December kutholakale amabele e-cooking oil e-bean. December month, January, kutholakala i-rice le-cooking oil le-bean. Khangelele ukuthi this month kuthole futhi i-rice ngoba bashiyele kenjalo bathi amabele asekho. Kule rayisi lebhize cooking oil. Bathe belihlele ukuthi sizasebenzelana okwenyanga ezingaka. Kathesi bathe bazasinika se-December, January and February.
Okuvela kuhulumende-ke?
Hhayi, thina lapha kakuhle esikubonayo elivela kuhulumende. Asiboni lithe yiso elivela kuhulumende. Loba nje i-development, there is no development. Akuna lithe elenzakalayo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Sambulo Maphosa ohlala ku-Ward 5 esiphunyuka. Chief Skobokhobo enkayi njalo ekubandla le MDCT lona elikhokhelwa ngokosazana Thokozani Khuphe. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silo Chris Gande.
Linga lichona njani zulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami ngu Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Difa waJabi Bango odabuka ePlumtree. Sihlaziya amabizo ezitalada zakobulawayo awesindebele osekubangele ukukhonona kwabezinye indimi. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Angibonge babukani.
Ye, ungasitshela ukuthi uthini wena ngodaba lolu?
Kuyinto eqakathekileyo kakhulu. Mhlawumbe nanga ngithi nje nxa singakhangela ukuthi abantu abayenza ukuthi kuze kube le dorobho lenotho kobulawayo. Kulabantu abafana nezinduna zabantu basesikhalangeni. Kulabantu abafana labantu besivenda. Kulabantu abafana lamadonga. Ngabantu abadinga i-recognition ukuthi nabo bazizwe be-involved, bazizwe beyi-part of idorobho lakobulawayo. Okulidorobho elakhandwa ngabantu abaningi. Kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu eminye imihlobo iloba nje kuthiwa ngama-minority, kodwa mina into kuthiwa abantu besikhalangeni especially kuthiwa abantu besikhalangeni i-minority angakakuvumela kathesi, ngoba nxa sibuyele emuva imbali iyasitshela ukuthi abantu basesikhalangeni yibo abaningi kwedlula. Kodwa-ke ngenxa yezizathu lezimpi ezadlulayo sekwenza bengathi i-minority. Kodwa-ke sibuyele endaweni yamabizo. Amabizo kuqakathekile ukuthi siwabone amabala afana labo Chivundule, amabala afana labo Matabane, amabala afana labo Hamuye Nazwa khonaphana kobulawayo khonaphana. Kuqakathekile kakhulu konkwa.
Ye, manje njengoba sekwenzakele ubona ungani abantu abazi abakhuluma indimi zona lezi ezithiwa ngezabalutshwana kumele bayenzeni?
Mina angiboni ukuthi khona into engatshintshwayo engatshintekiyo babugande. Nxa kuwukuthi iphutha kule nto kuthiwa ama-corrections. Ama-corrections ziningi izinto ehlala sizibona zisenziwa ukuthi abakwenzileyo bakwenze without i-consciousness ukuthi bakhumbule kabanzi ngale nto abayenzayo. So kathesi njengoba sesibatshela sibachazele ukuthi kuqakathekile ukuthi ezinye indimi noma eminye imihlobo kutshengiselwe imbali yayo ukuthi ikhona kobulawayo. Yiso isikhathi sakathesi ukuthi akubuyele ekhansilini, akubuyele umoya kuyehlalwa phansi kuyebhalwa futhi amavisa aqondise kubhalwe izinto eziqondileyo. Ngeke sesithi uJoshua Nkomo kuphela ngokufaka isithombe sikaJoshua Nkomo laphana esithi hayi nguye umuntu owayesesikhalangeni kuphela kube ukuthi nguJoshua Nkomo kuphela. Kanti baningi ngitsho labalweli abalwa impimpi yenkululeko abafana abaningi kakhulu baningi abangekhoyo imbali yabo kulaphana kobulawayo. So akuhlalwe phansi kuhambe kuyeqondiswa kulungiswe kwenziwe iziqondiso kulungiswe kwenziwe into eqondileyo ezayenza ukuthi abantu bonke bazizwe belesithunzi kobulawayo.
Nxa ukhangele wena ubona ungani kwayenziwa kuyini okwabangela ukuthi bengacabangi njalo bona abapha amabizo la njengoba sisazi ukubana lasekhansilini khonaphana babe bekhona abantu besinambia babe bekhona abantu besikhalangeni kodwa bese besipha amabizo esiNdebele ubona ngani kungabe kuhamba njani
into kakhulu babugande eluhlupho ukuthi kamuva nxa sikhangela kamuva ukuswelakala noma ukungabi khona kwezifundo zembali yabantu ukuswelakala kwembali yikokwenza ukuthi ingqondo zabantu basuke bengasakunazeleli kabanzi ukuthi yinto ekhona njalo yinto ephilayo into izinto zonke zenzana zidinga ukuthi abantu bengahlali phezulu kwengqondo but abantu abatshengisele ukukhalipha babonise ukuthi njengoba behlele kulawo mahhovisi labo barepresenta abantu bonke abarepresenti umhlobo wodwa so kuqakathekile ukuthi yikho sibakhumbuza ke kathesi ukuthi ababuyele phansi ku-drawing board bayihlala phansi balungise konke konkwala kufakwa amabizo ngendlela ezayenza ukuthi yonke into iqonde umgwaqo lwana osuka kobulawayo lwana useplumtree lwana kufanele ukuthi lwana umgwaqo lwana kube uthayithi ubuntu le-road nalwana umgwaqo lwana ngoba yindlela uthi ubuntu lahamba ngayo esuka kobulawayo esiyeplumtree so kuqakathekile ukuthi izenzane ndlela zitintshwe kube ukuthi kuyimbali etshengisa ukuthi ngabantu abakhona ngabantu abaphilayo njengoba la bantwana kathesi kuyizinto esezifunda lasesikolo kuyafundwa esikolo abantwana babekwazi ukuthi ngempela ngempela kukhona and sesiba involved kuyo yonke into asikubone kube khona yonke into kungabi ukuthi kukhona kolunye uhlelo olulodwa but kolunye uhlelo lungekho but amadorobha afana le-Plumtree Town i-Plumtree Town kufanele ukuthi be-100% ikalanga koga kube yisikhalanga kuphela i-Plumtree Town ngoba i-Plumtree Town yinkaba noma ngithi isitya sesikhalangeni kobulawayo njengoba sithi kule ndawo esifana labo okamile abantu ukamilana kwakuyindawo yabantu basesikhalangeni kungakaze kube lobulawayo so into efana ukuthi zonke izinto zenzana ngokutshengisela ukuthi ibulawayo yaphehlwa ngabantu basesikhalangeni so asikubone ukuthi kuqakathekile lokaluthi kwenziwe kube khona kube lokho
hayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi siyabonga mnumzana
ngiyabonga kakhulu babugazi
lo-ke ngumnumzana Difa waJapi Bango odabuka ePlumtree ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lilayo
Siyabonga tahelidala siye kwele South Africa. Wasungula iqembu lembube eleLady Smith Black Mambazo uJoseph Shabalala ungcwatshiwe lamhlanje edolobheni leLady Smith eMnambithi kwaZulu Natal. Abaculi beZimbabwe ekade bekhona emngcwabeni wakhe bamchaze njengeqhawe kwezomculo. La ngamazwi agcizelelwe ngumongameli wakulelo lizwe kanye labaculi base South Africa uBenedict Nhlapo uyalandisa
Ngithandiwe nam bengingubani na Ngikhululiwe nam bengingubani na Ngithandiwe nam bengingubani na Ngikhululiwe nam bengingubani na
Ushabalala uphiwe umngcwabo eqhawe lamampela ebelidume ngephimbo lalo elimnandi emhlabeni wonke jikelele. Umongameli weSouth Africa uMnumzana Cyril Ramaphosa imbala leziphathamandla zikahulumende wakhe labo bebekhona. Izikhulumeli ezigoqela abamasiko abezombusazwe labaculi zivumelane ukuthi yebo engabe selele umshengu kodwa imisebenzi yakhe izaphila ngokunaphakade. Omunye wabaculi abakhulumileyo ngumfo kaMadlokovu uMbongeni Ngema yena okudaze abasakhulayo ukuthi baqhubeke ngonyawo lukaShabalala njalo bengaze bawulahla umculo wembube.
Shabalala mfowethu lala qhawe lakithi siyeza siyakulandela. Kodwa ngiyayibonga lensizwa le ethathe umculo wasemakhaya umculo wembube yawuthatha yawubeka ezingeni lomhlaba iqhawe leli
iqembu leBlack Mambazo lona eselikhokhelwa umunye wamadodana kaShabalala liphiwe ithuba lokumphelekezela ngengoma.
Wanishiya nina tumamatemba
Logo ge
Lo yamangalisa
Logo ge
Lo yamangalisa
Mange
Mange bwani dandana Eishele Apanzi umtunze Lo yamangalisa How, how, how
Itele pume kundeni tembu le Black Mambazo kwa ngena umongameli Ramaphosa yena othe ele South Africa ilahlekelwe kakhulu.
Ubaba Shabalala was a man amongst men, beyindoda emadodeni. He was one of South Africa's most decorated artists. Bamlindele o Johnny Clark, o Jabu Khanyile, o Miriam Makeba, o Lucky Dube nabanye abaningi. Bamlindele ukuthi afike.
Abaculi beZimbabwe akade bekhona kulumncwabo bagoqela iqembu lendosakusa lona elihlabelela isicathamiya njengeBlack Mambazo. Nangu umkhokheli walo uOscar Siziba.
Kithi thina, he's a father, he's a mentor, he's a pastor, he's everything to us. He's a teacher. So that's why you are here. Process Johannesburg sasofika la KwaZulu-Natal.
Umandla Khumalo oyelinye njalo iqembu leZimbabwe lembizo laye ukhotamele umshengwe sithi iqembu labo lifunda okukhulu kuBlack Mambazo.
Lala kahle qhawe lamaqhawe ube ngubaba kithi sonke sifundile okuhle okuningi kakhulu kuwe uliqhawe la ngempela
Ushabalala ubhubhe emhlaka 11 kulinyanga eseleminyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisishiyagalombili 78. Wahlabela nabaculi abadumileyo emhlabeni jikelele abagoqela uPaul Simon noDolly Parton. Wathola izicoco ezinhlanu zamaGrammy Awards leqembu lakhe. Uhulumende wakwaZulu Natal usehle wamemezela ukuthi uzabunjwa ikolitshi lezomculo iJoseph Shabalala Isicathamiya Academy ngenjongo yokuhlonipha umshengu ngendima ayidlale emculweni wezembube e-Afrika laphesheya kolwandle. Mongameli Ramaphosa laye ukufakazile lokhu namhlanje. Iningi lithi leli ngelinye lamaculo azasala ekhunjulwa ngalo. Belesto de Seven Johannesburg wele South Africa ngingu Benedict Ndlapo.
Ungikhumbule ba.
Ungikhumbule Nkosi.
Nkosi yami.
Ungikhumbule Nkosi yami. Lapho ngiwelulwa
ngilaba
lukhuzula kalalo. Lapho izingozi zalo Zisongu ungikwinya
Ngikhumbule mina wena
wenkosi
Ngikhumbule
ngikhumbule nkosi
Nkosi yami
ungikhumbule nkosi
Nkosi yami
ungikhumbule nkosi yami Lapho izono
zami
Sinzime perfumlweni
We baba
Sisuse wena baba
Wena
Kothula kumsawa
Ungikhumbule mina Wena
wenkosi
Nkosi yami
Ungikhumbule nkosi
Ungikhumbule baba
Ungikhumbule nkosi
Nkosi yami
Ungikhumbule nkosi yami
Mhlaba kaunoni ngempela ziyohamba insizwa kuyosala izibongo sithi lala ngokuthula mfo kamshengu amadodana akho azoqhubeka ngephimbo lakho ngembali yakho ngomculo wakho njengokwethembisa kwabo siyakuthemba lokho siziphetheke ezosuku ngebezihamba phambili Abasekeli beMDC bamiswe enkantolo namuhla besetheswa icala lodlakela. Kwanele olivalelisayo ngentungamili inkomo.